abantu bayafa abantu abangalaxala ama-Israelites lama-Palestine. Kuyinto ebuhlungu engikholwa ukuthi izizwe ezithi zinezabantu abakhonzayo uma sezichitha igazi, ikanti abantu bebeyahlala phansi bexoxisane bedinga indlela yokuthi kungalungisiswa njani. Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi. Kudaza ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana, anti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi khonkona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane.
Indaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akulagazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Mbona ngazathi izizwe ezinye namanye amazwe kuzothi ngabe bakhuthaza idayalogu, i-United Nations ngabe iyangenela imese lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Yes, ikhangele ele Zimbabwe ebelithengiselana le Israel. Siyabona lapha ukuthi iZimbabwe iyabithumela abantu besiyafunda ezokulima khona ngale, kwesinye isikhathi ithenga imitshina yokuthelezela lokunye. Lokhu ubona ukuthi kuza kwenza njani, kuza kuletha ubunzima obunganani eZimbabwe?
IZimbabwe lilizwe lisebunzimeni. Ilizwe lisebunzimeni ikakhulu abantu uningi lwabantu. Kona ukuthengiselana kweZimbabwe le-Israel yebo bekujabulisa labo abanolutho abalutshwane abaphezulu abanezihlalo abazi-abhuzayo ezobukhokheli labo sebezadubeka. And bona uma bedubeka udubo lwakhona lwehlisela emuntwini ophansi ongumyanga osemakhaya lapha nalapha.
Umbono wenu ngokungaphathisa ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Khangeleli ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa ezilungiswa ngama-peaceful means.